Yebo ngomlomo izinengi iminengi imizamo ayenzayo uhulumende weZimbabwe ukuba ubudlelwane leMelika labo EU lamanye amazwe abeke izijeziso zenotho ukuba ubudlelwane bakhona bube ngcono kususwe izijeziso zenotho. Lokho njengoba ngisitsho kwande emlonyeni kwande ekukhulumeni kodwa ezenzweni hayi kakwandanga kangako. Lokho bekhuluma okunye benze okunye bakhuluma okunye benze okunye amalungelo abantu bayakhuluma ngokuthi bazahlonipha bayakhuluma ngokuthi bazalandela la umthetho wesekelo weZimbabwe bayakhuluma ngokuthi bazalandela ukuhlonishwa kwemithetho yeZimbabwe kodwa nxa sekusize kwenzene sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso sibona kubulawa abantu sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo sibona amapholisa lokho eziphatha ngaleyandlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe ngakho ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube lenguquko uyakhuluma ngakho kuphela kodwa kuyacaca ukuthi amanye mazwe kasoze akuthathe kuyinguqu ukukhuluma ungenzanga kuyinto ke okufanele ukuthi uhulumende weZimbabwe akuzwise khona lokho ukuthi kudingeka izenzo kuye hayi ukukhuluma izenzo ezihambisana lokuthi kuhlonishwe abantu beZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi sebelethe inguquko enengi kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo kanti njalo la kundaba zokhetho sebelethe inguquko ebangele ukuthi ukhetho olwedluleyo lube ngolukhululekileyo.
Amalungelo abantu lokho engakahlonishwa ngendlela epheleleyo isisekelo sombuso lokho esingakahlonishwa ngendlela epheleleyo imithetho emidala liyana ehlukuluza abantu ehlukuluza amalungelo abantu evimbela abantu ukuthi bakhululeke benze ipolitiki ngendlela abayifuna ngakhona babambe imihlangano ngendlela abayifuna ngakhona badoyitoye bahlale ngkhaya ngendlela abafuna ngakhona ilokho ingakaguqulwa ukuba ihambisane lalokho okubhalwe kusisekelo sombuso.